Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kulwesi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulolu ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabwe sesesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminingi.
Iningi selizisola ngokutshengisela elakwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, besithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ASEC bathi amalunga edalela ephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abebandla le-MDC basole kakhulu indlela amapholisa lamasosha abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula uDlakela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzulu weZimbabwe usezisola ngokutshengisela akwenzayo kususwa owayengumongameli welizwe uRobert Mugabe, uMnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye, sithi lokhu akuqedanga udubo elizweni, kodwa kuchiye ilizwe selibuswa ngabebutho abalokhu beqhubekela phambili besephula amalungelo oluntu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sowedlule umnyaka umongameli Emmerson Mnangagwa enikezwe intambo zombuso ngabebutho, kodwa iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe kanye lezombusazwe lokho umadolonzima nxa kukhangelelwe ukuthi uMugabe watshiya njani. UMnumzana Kuzana Idombo isakhamuzi seHarare uthe ukukhetha uMnangagwa ngemva kokuba ehlezi isikhathi eside eziphatha amandla kumbuso kaMugabe akuqedanga indubo elizweni.
Kumnyaka odluleyo sitshengisela sikhupha uRobert Mugabe, asizange sibekwazi ukuthi ukufaka uMnangagwa akusoze kuntshintshe lutho ngenxa yokuthi umbuso weZANU-PF ngumbuso oyekela umnotho welizwe usiwa, ngumbuso owephula amalungelo abantu njengalokho esesikubona kumbuso kaMnangagwa. Esingakutsho ukuthi ukuze ilizwe liqhubeke phambili lithuthuke kufanele kuntshintshwe uhulumende wonke olokwenza lebandla leZANU-PF, kube lomunye uhulumende omutsha ozaletha ingqondo lamacebo amatsha azahambisa ilizwe phambili.
Esinye sakamuzi seHarare uMnumzana Thembisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye ikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini osokwaguquka, kodwa ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amaZimbabwe sesesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, imbhobho ezitaradeni siminingi, lakho intengo yezinto isiphonga usitshintshela. Engxenye lowo mngamelo uyalungisa ngingazi, angeke ngatsho ukuthi kodwa ke hayi umumo wakhona angiwuqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMugabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emnani sedorobheni eHarare sibili samatsha sisela kuSamora loSimon Mzinda sabhoda safika estate house sasuka sadlula emunu mtapa sadlula saya ngemva kwe-HICC asihamba zonke indawo. And angizisoli ngalokhu esakwenzayo. Umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe angimkhanuki, njalo lokhu esikubonayo ukuthi ilizwe selilibi ngiyakwazi ukuthi nguMnangagwa, kodwa akutsho ukuthi ngithi uMugabe phende. UMugabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Akazihambele, siyakholisa nje kungcono.
kodwa abanye abafana lomnumzana Richard Mawomva oyingcwethi kwezonotho uthe izifiso zabantu beZimbabwe ezabenza batshengisele azifezwanga nguhulumende kaMnangagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga izizalwane zeZimbabwe kwakuyinguquko yezwe ukuphila kwabantu ukuthi umuma umkhonomi ulungiswe, ngoba siyakhumbula ukuthi uNovemba eqalisa enye ingxaki yayivele ikhona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga. Esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi singase sikhangele umkhonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula, sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula, njalo lokuthi uhulumende usenze amacingo okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe-National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi elicubungule ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakhala ngokuthi ungena embusweni kukaMnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho, ngoba inhlupho ezibhekane labantu kukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwu Gibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe kobulawayo ziveza imibono ehlukileyo ngesimo somnotho welizwe lezombusazwe ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka odluleyo ngolwezi, zinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela, njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenziwa ngaphandle komthetho. Kwakuphandle komthetho ukuthi kube lekhu, ikhu ayikho kwi-constitution, njalo akulanto eyasinceda ngakho eZimbabwe. Silokhu sihlupheka, njalo isistimu ayitshintshanga from uMugabe to uMnangagwa. Akulanto eyatshintsha, kwatshintsha nje ubuso osesihlalweni, kodwa isistimu yangkhona lokho enjalo, abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane loMaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kula izolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe, kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulo mongameli uMugabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude, lasekulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
Umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso, ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awuna into elungayo lapho. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, awula mehluko, awula mehluko. Yonke into vele iwest, awula vele into vele ehamba yona, awula into vele elungileyo, awula. next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle akula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Tshengisa ukuthi uMnankagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza lazo ezifuka umehlisa ngoba bathi bona bafuna ukuthi kumgabe into ezizalunga kodwa akula nto oselulungile. Ungakhangela politically kuvele bayalwa khona labuthiwe ngasukwazi ukuthi kuyenzakalani. Kutho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi bazakulungisa le ndawo lula, otherwise namazimbabweni siyadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zime manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Mutoko, mhlaka 15 Lwezi. Harare, mhlaka 21 Lwezi. Wanda, mhlaka 26 Lwezi. Lufane, mhlaka 28 Lwezi. Sithume ngakontutu ziyathunga. Bobulawayo, mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Abekhomishini ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission bathi amalunga edale lePhalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Hatshi ukuba abamabandla ezombusazwe abe elokhu esethesa likhomishini umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela. Lokhu ngokunye okuphumele ngesikhathi umgcinisihlalo wale ikhomishini sipha ubufakazi kukhomishini edingisisa ngembangela yodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. UMavis Kamose thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission, ZEC, uNkosikazi Priscilla Chikumba, utshele likhomishini edinga iqiniso ngokwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi, lapho wadutshulwa abantu abayisithupha bafa, ukuba ikhomishini yakhe yaqhuba umsebenzi ngendlela lanxa waqhamuka lolu dlakela. Kulapho akhuthaze amalunga edale lePhalamende ukuba aguqule imithetho elawula ngezokhetho, hatshi ukuthi abamabandla ezombusazwe abelokhe ehluphana labezeki. Kodwa uZulu eHarare uveze ukukhathazeka lokudana okukhulu ngendlela abezomvikela abafakaza ngayo phambi kwekhomishini ecubungula ngembangela yokuqhamuka kwezehlakalo zamhlaka 1 Ncwabakazi. Omunye wabo ungumnumzana Bekezela Gumbo, ingcweti ecubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Njengabantu, njengamaZimbabwe, especially njengebutho lesizwe, akumelanga siyale lezinto ezikhanyayo ukuthi zingenzakala, ngoba sithina sesilulaza ibutho lesizwe. Bona kulomunye ade khuluma ukuthi izikhali lezi zingabe zatshontshelwa ibutho ngabantu be-MPC. Kuletha umfanekiso bani webutho leli masekuthiwa liyatshontshela izikhali? Sisefu yini thina? Ngibonani nje izinto ezinye nje sesizenzayo yilokhu yaukuthi sizama ukuthi sivale ngodaka nje inkonxa evuzayo, sibona ukuthi iyazivuzile. Ukwenzakala kwayenzakala, abantu abavume uma kwayenzakala, it's a mistake, uma kuyimistake. Ayikhona ukuthi kuyalwe konke lezi zinto ezingayalekiyo.
Osekusenzakala uGumbo uthi ikudlala ngengqondo zabantu.
Ezinye izinto zi-obvious, ukuthi umuntu uyambona ukuthi uzama ukuyakha indlu yomdaka engikhoyo, esikhulumela thina into ezingazizwayo. Bonke abantu umhlaba wonke ukubonile, ubone isocha liguqe phansi, lidubula. Lalingekho ku-45 degrees angle, lali actually below 45. Ungakhangela kahle ukhayele nje, sebekwenzile social media abaningi, kuyakhanya nje la uyazibonela ukuthi umuntu lona waye ku-shooting position. Even esamile waye ku-shooting position ngoba waye shooter exactly ngathi liyana kwakuyingaki from kuqalisela ku-ground emhlabathini shaphezulu. sizofika kuye kwa 90s ukuthi awushuta zinjaba abantu yami. So kunzima kuyaleki lokho.
Uthi le kuyimizamo nje yabantu abazokuthi benza iphutha kodwa sebezama ukuvala into engavalekiyo.
Manje abantu indlela abavala ngayo sebenza ukuthi even abantu abafuna uzoletha imali yithi abafuna uzoinvesta ngicine bese saba. Ngenxa ukuthi ngisima besizwa abakhulu bamabutho ayo bathenjwe elizweni bekhuluma besithi bona izikhali zikhona kulabanye futhi abaphakathi bona ngala baduze lawo besithi bona babatshontshelwa izikhali ngamasivileni. Kwenza ukuthi abantu besabe ukubuya le mali zabo elizweni. So ngendlela engakutsho ukuthi bazama ukuvala ngapha bayadiliza kuyaxotsha bafuna ukuza ngenxa yokuthi ma ungabuya njani uzofaka imali yakho lapho ukwazi khona ukuthi uzadityula wena abantu bathwele izikhali.
Okugcizelelwe ngumnumzana uNkosikhona DVD isakhamuzi sedolobheni leHarare.
Ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba umongameli omuntu uqale sesithi open for business awukagwani lomnyaka nje engelile esikhundleni bethetha amandla namasotsha wonala futhi sesibhizi ngawo kathesi. So akula investor engaba confident ukuthi ababusayo abangani abakwazi ukuthi into zihamba njani, izinto ziyalahleka ezinjengembhobho, ama-civilians alaye imbhobho yakhona. So mbani ongafaka imali yakhe khona lapho engakwazi ukuthi umvuza aphuma la esegijiswa yiyona leyo mbhobho futhi.
UDVD uthi kuyayangisa ukuba selululazwa udaba lokubulawa kwabantu abadutshulwayo kukhuba lokuthuluka abalahlekelwa yisobo.
Kubuhlungu kakhulu ngoba nxa ukhangela abantu abakhulumayo laphana even le panel yama-commissioners kwesinye isikhathi ababona behleka. Bona labo kwesinye isikhathi baya bezibuza ukuthi kathi besizodlala so kumbe besizoyenza umsebenzi wokuthi sidingisise sicazulule ukuthi kathi abantu bebulawa kangaka edolobheni kwahamba njani, into leyi singayicorrect-a njani. Ngoba mina kathi singendlela engibona ngayo even imuli ezi-affected directly amboni kuyinto nje abangayithatha serious ngoba ilulaziswe kakhulu. 1, 2, uhulumende nongokwakhe nxa esithi i-commission of inquiry bafuna ukuthi izinto ezizatholakala from that commission zenziweni nxa vele sokungamatope kunje.
Kusenjalo abe-commission le bathi khona bezoqhubekela phambili ngale nhlolisiso mhlaka 21 Lwezi besizwa ubufakazi balokho okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi lapho kwadutshulwa khona abantu abayisithupha edolobheni leHarare. Ngimele iStudio 7 miseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana Brian Dube uthi bayasola kakhulu indlela amapholisa lamasotsha abagcone ngayo phambi kwalikhomishini izolo.
Amavidiyo aclear and kwenzakala emini nje ilanga likhona umuntu wonke ebona ukuthi isotsha laguqa phansi labamba umbhobho wadubula abantu bonke bekhangele. So akungabi liqinisa ukuthi umuntu athi yena hhayi asiye msotsha lwane lambonayo eguqile edubula. Abantu abadubulayo ngabantu be-MDC. I-MDC Youth Assembly vele ayila mbhobho and abantu abadutshulwayo at the same time baya-allege ukuthi bathi ngabe-MDC then sebesithi badutshulwa futhi ngabantu be-MDC akula nangqondo. But esingakufuniyo kakhulu ukuthi bathathe abantu njengathi siyisithutha ezokuthi asibone ukuthi qiniso yiliphi.
Elifuna kwenziwe njengabatsha be-MDC kuyini ebelifisa ukuthi ngabe amasotsha lamapholisa akukhulumile?
Sikusolayo ukukhuluma amanga ukuthi bona bekwazi ukuthi babulala abantu. Sefuna ukwenzi umuntu wonke isithutha sokuthi phela abantu kababonanga ukuthi kwenzakalani. Esifuna ukuthi bakwenze iZimbabwe National Army ifanele ukuthi ipolise kulizwe lonke ukuthi hayi siloxolo we did wrong sabulala abantu sasingafanelanga sibulala abantu. Bebuza nje ukuthi ama-results angaphi abafanelanga ukuthi abantu babulawe ngenxa yakhonokho.
Kodwa liyavuma ukuthi iningi labatsha ababetshengisela kwakungamalunga e-MDC lokuthi kwakulodlakela olwaqhamukayo.
Kwakungeladlakela akwakungela muntu ethiwa ngo-MDC noba ngowani. Kwakunama-voters aye-frustrated ukuthi hayi abantu sebephuza lama-results ethu sebefuna ukuthi ntshontshele. It was not a political party activity. It was a response by the people of Zimbabwe. It had nothing to do with the political party. Kwakungeladlakela which is why abantu babaleka. Nxa babelodlakela babefanele ukuthi bavisele phela abantu babe-CSZ offices ukuthi bathi hayi hayi kanti linabantu ama results athi angathi ngoba in terms of the procedure yokucount ama votes sasiqala ngakalokhu zena ngaka president kulandela ka MP kulandela ka council kusitsho khona ukuthi ama presidential results yiwaye fanele ukuthi abe ready abe no announced ngoba yiwaye phela first before the other one so akula nje ukuthi abantu babesilwa a
Lo umnumzana Brian Dube isikhulumeliso gatsha lwabatsha kubandla le-MTC sixoxelaye eseGwero.
Ele Zimbabwe lifikisa umnyaka ogcweleyo kusasa lapho ivuto elangena khona esitalateni zeHarare lahluthunela umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso. Abasakhulayo abaningi labo bagcwala esitalateni besekela ivuto. Umbuzo esiwubuza abasakhulayo laba kuhlelo lweziconnection namuhla ngokuthi iziloyiso elalilazo ekusukeni kukamgabe sezifezekile na sokulobuvelo yini empilweni zenu nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelikali lokhu lililizwe elithakazelelwa izifundi eziningi emhlabeni jikelele ukuyafunda emakolishini amayunivesithi akhonale, kodwa ke leli nani lehle kancane eminyakeni emibili edluleyo. Lokhu kuphume embikweni wabenhlanganiso Institute for International Education walumnyaka owe-Open Doors Report abathi imbangela ingabe kungumbuso kamongameli Donald Trump olukhuni kwabokuza. Sokubhubhe abantu abangamachumi amane lambili 42 engozini yokuqhamuka umlilo ngenyakatho kwesigaba seCalifornia khonapha eMelika, okuyisigaba esihlala iningi libadume ngemfanekiso yamafilimu awebhayisikopo aweHollywood. Inhlanganiso ebona ngezokudla lokulima kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations owe-Food and Agriculture Organization. Uxolo kathesi asizwe eziphathelane lomnotho welizwe sizethulelwa ngu-Chris Gande we-Studio 7.
Nyakenye ngenyanga yonale ekalwezi kwaba lokujabula okukhulu abantu bengena esitaladeni sebezwe ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe usesukile esihlalweni. Inenge lalijabulela ukuthi umuntu ababebona enguye owaletha ubunzima kwezemnotho lempilweni yakhe uZulu useze wasuka. Kodwa babengazi ukuthi udubo luzaqhubeka lusiya phambili ngesiqubu. Mpela abanye sebesithi umbuso kaMgabe wawunganeno nxa uqathaniswa lowakathesi. Ingcwethi ecubungula izombusazwe womnumzana Dumisani Nkomo uthi kungaba kulomehluko omncinyane kwezomalungelo kaZulu kodwa kwezomnotho sokufana kuphinde kube lukhuni kulanyakenye.
Ye nxa siqathanisa okwenzakala khathesi ngezomkhono ngisiqathanisa okwenzakala last year ngo-November ku-SCCB. Ngoba nxa sikhayela khathesi indo sezikhwelile, indo ziyashota. Inflation yana ikhona ngo-2007 isikhona njalo. Kodwa last year ngo-November kwakungekho konke lokho. So nxa siqathanisa lo-November last year hayi sokuwesisi.
Kodwa ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi okwenzakalayo kungaba yizikhubeko nje ezizedlula ngokuya kwesikhathi.
Engingakutsho sibili kanti lapha ukuthi okokathesi ngemva komumona lo oke wahamba wangani bamuke wezimanye umumo wakhona ofanele kwaumnyaka ophelileyo umumo wakhona uphansi ngoba nxa ngikhangela ngiyananzelela ukuthi sokusaba isikhathi esifitshane esilandele isikhathi sekhizimusi kodwa-ke okuye ngikunanzelelayo ukuthi hhayi izinto ziphansi lanxa nje kodwa sokungani kuyakhanya ukuthi sokufuna ukubuyela emumeni wakho
ngabona ukuzakhipha futhi njalo kakhulu izo zenezi zimali zakhona zokuletha kakhulu izinto lezivelela ngaphansi. Yikho ngibona ngani ikhisimusi lelizayo, ikhisimusi elitshiyeneyo lamanye amakhisimusi leya ngekhisimusi elidlulileyo ngoba kungani umumo wakhona uphansi.
Intengo ezitolo iya ilokhu ikhwela mihla ngemihla, umnotho ugugudeka ngamandla, kodwa uGawule uthi lokhu akutshengisi kwehluleka kwabaphethe intambo zombuso.
Ngakuthi okukhandeka okwathe yikuthi ngiyele ngithi ukuthi bayehluleka ngoba asibanikele isikhathi kande, isikhathi esinjengokuthi mina ngiyanthanda ukuthi ngilinganise ukuthi umthuli mnike wathi ekhuluma idakala kithi umzofanisa umthuli mnike lathi lona hhayi ake sikhangeleni nje inyanga zibe ngu-6 nje esingemva kwakhona okwe sibone ukuthi akukho yini okunye okutshintshileyo ngemva kwalokho abazakashi bakhulume okwathi esigande kuthi sekumasinya siwa bakithi.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umongameli Mnangagwa labanye bakhe sebehlulekile.
Nxa thina sasitshelwa phela mnumzana kuthiwa khona i-new dispensation. I-new dispensation kayivumile ukuguqula izinto, impilo zabantu zingathi ziba ngcono. Nxa sekuthiwa khona i-new dispensation sebekhipha umgabe sebezifake bona kodwa izinto zilokhu zikhanya zibheda. Kutho ukuthi zilawula uhlukantshitshayo, so kutshengisa ukuthi ababekhuluma besithi bona ukukhipha umgabe ufaka uMnangagwa akuntshintshi lutho. Ibhasi yona ibhasi yezanu ufaka izintsha zi-driver. Ngibona ngathi mina okuqakathekile ukuthi sesikhulu
amazwe awentshonalanga ayethembise ukuphathisa iZimbabwe ngemali akhanya esemadolonzima.
Akagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uthi usezisola ngokutshengisela akwenzayo ukususwa owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ngenyanga kaLwezi nyakenye esithi lokhu akuqedanga udubo elizweni. Ikhomishini yeZEC ithi amalunga edale lephalamende kumele aqinise umsebenzi wokuguqula imithetho elawula ngezokhetho elizweni. Abacha bebandla leMDC basole kakhulu amapholisa lamasosha ngendlela abathi abagcone ngayo phambi kwekhomishini ecubungula udlakela lukancwabakazi 1 izolo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.